ngihlala ngibanga umsindo kwesinye isikhathi nalapho kungelalutho khona. Singazi ukuthi namhla kulolutho zabe sitenqeka kulalutho ngoba bahlezi becala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube, kalesi ngisemangweni wesikoloto khona. Angiboni violence ngitabulani senyamendla wangiboni akulalutho ezigabeni zethu ngapha ama-provinces akulalutho. Angazi ukuthi kumbe ngeke mhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona. Kodwa anti phela omabona kude labo bani bani bayasilithelele kulenjini lapha siyabona izinto ezenzakala khathi. Ezimbabwe kulokhu kuphula lapha i-violence nale ekhona sihlalele ukhethwe asiyiboni.
Ye, baba Mlalazi.
Mhlawumbe ubaba uGawule umbuze ongayisiwo. Ubofanele umbuzo ukuthi lathi Gawule into yenu le liyayiqhubeka e-violence na. Mhlawumbe ukeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena kakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto kuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence. Njalo thina abanye uma sibona le evidence ye-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence i-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nothi ukuthi ayisoziyenzakale bavele bahlala beyenza. Siyababona abantu sebeqala ukuchaywa njalo lamapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-TPC.
Khonapho-ke baba Gawule uyakhuluma Mlalazi ukuthi la mapholisa ungazane achotshozela khonokho ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC. Kuhamba njani nxa kusenzakala khonokho?
Ngase sibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani sikhalisela ngaphi kathi Dube okukhona uMlalazi uyakhosa ukuthi kathi laphana begijimisa umakhuphe emhlayemfeni kacwangirayo kwakungasiyo violence yena leyakhe yayisenziwa ngobani e-harvest house ngaleyo moro kuzebesima bebaleka nabo munzura kwakungasiyo violence yena leyani ayengamayouth abobani nalayayitshaya omunzu ngezindlela konke kungakhangela kokokwenziwayo kuyabe kuthiwa izanu pf yeizanu pf laphana yesl but ungakhangela ibandla le-opposition eliyilo alisisisi yi-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelalo because yiyipati ekhona i-CCC ngeyilokuzeni but ipa i-MDC yiyipati but okukhona yikuthi yibo bantu sebane-violence bona abantu abathimasibakhangele nxa ukuthi abakhona abanye kuzanu p f bayabe befanana labo bona abantu abahamba besiyatshayana bona bode epatini yabo bode wathi bonxase bekhangela namanye amapati angikubalekele ukuthi ungabe kuneyinto eyenzakalayo kwezinye indawo kwezinti omunye umumo bist futhi uya ngokuthi kuhambe njani abantu bayalwa kodwa kungaphumi kuhle ukuthi abayibo baqalisa umsindo ngobani bese kufuna ukuthi abantu i-CCC yani sikhala kuphela kuthina ukuthi simpathaye ukuthi abantu basimpathayizelayo bekhala kuphela abantu be-opposition nabo
khonapho-ke Mlalazi kwetshazane uGawule ukuthi liyachayana lodwa lidlephane lenze konke lokhu lose sihlaba umkhosi lithi izana
angeke ngithi uGawule or ngivumelane laye ekuthini abantu be-TPC bayachayana bona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo lanxa kusenzakala ngitho lasezimulini boGawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswane kuphele kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalize i-violence esekelwa nguhulumeni. Uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa uthatha ama-party activists akhithwe izikipa zezanu abese siyagqokisa i-inform yikho ubona belesibindi ukuthi uthamise zakha esesitedini adresa abantu Gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi hheyi wena thamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mgabe esaphila owayene-violence wayengakwenzi lokhu njalo Gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhude kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathe kuqala waqalisa i-violence against abantu bemathebeleland abantu betsholotsho lapho uGawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi uGawule ungambuzi ukuthi ziphi izihlobo zakhe ezinye kule zihlobo zakhe angazaziyo ukuthi zatshonaphi ngenxa yegugurawundi